ngiyananzela ukuthi njengoba umkhokheli bevele iqalile lenkulumo zilakho ukuthi ziqhubekele phambili I'm sure ngelinye ilanga i-2/3 majority izatholakala but okuqakathekileyo ukuthi amabandla esiwabona-ke ngathi esekhokhelwa yi-Roman Catholic eseqalisa ukukhuluma ngendlela ethembisa ukuthi kungaba lokwakhana or kungaba lokuphilisana singabantu abathiyeneyo singabantu abalobulili obuthiyeneyo siphila emhlabeni ofananayo sikhonza inkosi efanayo.
Abantu labo abalobulili obuthiyeneyo bemukelwa njani ezinkonzweni?
Engingakutho kakhulu ngikhulumela inkolo lwesikristu ukuthi isikhathi esiningi abantu bobulili obuthiyeneyo kabayamukelakanga kangako. Siyabona isikhathi esiningi iBhayibheli lisetshenziswa kakhulu, amavesi athile eBhayibhelini esetshenziswa ukuvalela phandle loba ukukhangela abantu bobulili obuthiyeneyo njengezoni. Ikanti-ke baningi futhi abanye abalokuthandabuza ukuthi lawo mavesi asetshenziswa ngendlela eyiyo na, kumbe abantu bayasebenzisa ngendlela ebasuthisayo bona njengamabandla. Ngikhangele futhi kwezinye inkolo, ungakhangela inkolo ze-Muslim, uzafica ukuthi lakho isikhathi esiningi abantu bobulili obuthiyeneyo kabalakho ukuphathwa ngendlela efananayo kuhle, kumbe kababemelekelanga kangako. Kodwa bakhona, ungananzelela ispecial enkolweni nale e-Muslim, baningi asebecubungisisile bafica ukuthi khona kakudingakali ukuthi abantu baphathe ngendlela yobandlululo elinjalo. Ukhangele kakhulu futhi enkolweni yethu yobuntu, inkolo ye-African tradition and African religion, ukuthi-ke yona-ke kulaba abasayiphila kingani khona kwamlekekile ngokuvunyelwe ukuthi singabantu sibuya singabantu sichiyene sikhonza umdali oyedwa. Ngakho-ke kawulukho kangako ubandlululo ekholweni lwakithi i-Afrika, but inkolo lezi ezibandlululayo kakhulu zinkolo zokuza lapha e-Afrika, zibuya futhi labantu abangasibo balapha e-Afrika.